isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 17 kuzibandlela 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, othekecha abalodlakela abazakala ngelokuthi ngamashurugwi babikwa sebefinyelele emadolobheni abalisako obulawayo leHarare.
Ngiyacela sibili kubantu lapha abahlala eKambuzuma noPimva eyayishonje lapha eduzane ukuthi bona bangazi umuntu ethaya umkhosi abantu ngabaphume sibili abanemibhobho ezindlini ngabancedise sibili ngoba lapha singalahlekelwa yimpilo kakhulu.
Ukusilela kwempupho elizweni kuyaqhubekela phambili njalo abagaya umumbu bathi sebequqa ukuzithengela amabele kwamanye amazwe ngoba abawathenjiswa nguhulumende alentengo enganeno kawabatholi.
Isizathu yokuthi umumbu uvele kawusatholakali kawufinyeleli kulaba abagayayo. Uhulumende kazange wakhuluma iqiniso umnyaka wonke lo odlulileyo ukuthi atshela abantu ukuthi lo nyaka kuzaba yindlala, awukho umumbu oweneleyo ukuthi abantu babe nempuphu.
Kubikwa sokusilela imbhida yetshomoliya le-rep edolobheni lakobulawayo ngenxa yokusilela kwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abochekecha begolide abalobudlwangudlwangu besazakala ngelokuthi ngamashurugwi babikwa sebefinyelele emadolobheni afana lakobulawayo laseHarare lapho abenza umkhuba wabo wokuhlukuluza uZulu. Izolo babikwa behlasele omunye usomabhizimusi othengisa igolide elokitshini le-Country Park kobulawayo, bamlimaza qede bamthathele impahla yakhe. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe abangafakaza ngalolu daba kodwa sisadingisisa imininingwane. EHarare babikwa behlasele imizi yeKambuzuma le-Lokinva kuyona le iviki. Kulomfanekiso kamabonakude osusabalele enkundleni zokuxhumana ebulenjini otshengisa amashurugwi la ehlome ngenkemba amahloko lezingqamu, omunye ephethe isiquma segolide bejabula benatha utshwala bememeza besazisa uZulu ukuthi yibo ababusayo njalo bazakuba bekhona ngomnyaka ka-2030. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lelunga ledale lePhalamende elimela iSouthern ebalisa iLokinva esike yahlaselwa ngamashurugwi la ukuze sizwe okunengi ngodaba lolo.
Yikho sibili bakhona sibili kolapha eHarare sobezakale eKambuzuma kathathu eLokinva lapha kwayezakala kanye. Kulomuntu odinisa igasi lapha eKambuzuma lapha abahambe endlini bayayogqekeza endlini yakhe wathiyaye emthayile bathatha ithi about 3,000. So ngakuthi omunye lwayo othe olamaroli o-operator esekambuzuma kungale kodwa sihlale selokinva kukhotiwet yami bathetha imali laye bamngenela elokinva bamtshaya. Bayabanjwa abantu laba, amapolisa nxa bangathiwa khona babambe abantu bayabamba sibili kodwa nxa bangathiwa bayekele bayayekela, but baye bekwazi ukuthi khona izigange lezi ngobani. Ngiyacela sibili kubantu lapha abahlala eKambuzuma noPimva eyayishonje lapha eduzane ukuthi khona bangazi umuntu ethaya umkhosi abantu ngabaphume sibili abanemibhobho ezindlini ngabancedise sibili ngoba lapha singalahlekelwa yimpilo kakhulu.
Kungani abantu besithi yibo labana bemgodi ayisibo nje amasela mahlayana?
Uyaboni into eyenzakalayo ukuthi laba abantu kumanasimele kuma-mines lapha sebebanjwa. So abantu laba kade sebedayele ukuthi khona bathole izimali eziningi kakhulu, yikho sebengena emadorobheni bedinga lezo zimali ngoba ngabantu basebejayele ukubamba imali. Kodwa soze ngiyala ukuthi khona lezi ganje ezikwazi ukuthi khona eHarare lapha ngokuzibani ohamba le mali ule bhizinisi endaweni yenje kangali ukuthi kungayenzakala. Kodwa abantu laba nje kuma-mine lapha akusangeneki, so kunzima bayabanjwa on a daily basis. So iko sebuya lapha eMathawu.
Manje lo wagqekezwayo kweyakho iconstituency waluthola yini usizo njalo babanjwa labo abayenza lokho lakuthathelwayo wakuthola njalo.
Okwakhathesa abakabanjwa laba bantu but satshela amapolisa ukuthi kona yikho osokwenzakele la. So siyazama sibili ukuthi kona sibone ukuthi kona abantu bancedisane. Omakhelwane lapha bangeza umuntu ihlaba umkhosi ngakwenzaneni. Singabamba umuntu siyomthe emapoliseni. Singayekeli umuntu lo esiyenza lokhu akwenzayo ngoba impilo yethu iyayiyi-right kakhulu iyinto ofuze siyigcine jealousy. Kunabantwana abananezidlini so kufuze sibone ukuthi kona sigcine izindawo zethu.
Siyabona ukuthi iningi ligcina imali endlini. Kungabe kuyikho yini okubangela ukuthi laba bantu bebahlasele njalo babe bezwe ngobani?
Ukubona kwami laba bantu yabe le information ekwanileyo ngoba lapho abachaya khona baphuma ile mali. Okutsho ukuthi kona izisebenzi ezamakampani wona lawo ngokungaholi kuhle abakwenza ukuthi kona bona bayathatha bayathona bebambe i-US dollar inyanga iphela sepuya ibhondi. Bagcina sebengabantu abafrustrated sebetipa amasela la ukuthi hambani lethatha imali. Ngathatha uyabemupha lapo. Yikho engikubonayo mina ukuthi kona yiyo into eyenzakalayo la.
Kodwa ubona kusiba ngcono yini kusasa kumbe udubo lolu lungamemetheka?
Abantu bangancedisana abantu abasuze bakuyenze khonokho but abantu bangayekelelana ukuthi kona namhla kukozibani kasithuleni kuyayaba lokho kusenzakala lawe uyabuthuli kuza kubamba. So into ekhona ukuthi sihlezi bayethengisa ukuthi kona lapha akuyenzwa into leyo. Ama-constituency la esiwakhokhelayo lama-meeting lezizawayenza sabe sitshela abantu sibili ukuthi vele lingayekeli isela kumbe lisela lokubamba inkukhu kumbe lisela lokuthatha amafoni chayani sibili liyotshiya emapoliseni. Kwavela ngafuni lokuthi umuntu ajayele into yena leyo kabahambe kona ngale abatrenelwa khona kona wona washababi kwangale abatrenelwa khona ekhwekhwe bayeza khonokho abakuyenza bekhona ngale ngapha asibafuni.
Hello ke ngumnumzana Peter Moyo ummeli weSouth Atone edalele eParliamente engowebandla leMDC ubexoxa icingweni leStudio 7 eseHarare. Ukusilela kwempupho elizweni kuyaqhubeka njalo abagaya umumbu bathi sebeqoqa ukuzithengela amabele kwamanye amazwe ngoba abawathenjiswa nguhulumende ngentengo enganeno kawabatholi. Impupho iqale ukuswelakala ngolwezi nyakenye kulandela ukwehliswa kwentengo yayo nguhulumende esithi uzahlawula amankampani ayicholayo indleko zokuyehlisa. Uhulumende waphinda wathembisa njalo ukuthengisela abagayayo umumbu ngemali ephansi. Kodwa isiphathamandla senye inkampani yempupho sitshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uyehluleka ukugcwalisa isithembiso sakhe. Untungamile Nkomo weStudio 7 uqoqe lesikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube.
Kayikho emakhaya, kayikho edolobheni, kayikho ezitolo ezinkulu, ayikho kwezincane. Isizathu yikuthi umumbu vele kawusatholakali, kawufinyeleli kulaba abagayayo. Uhulumende kazange wakhuluma iqiniso umnyaka wonke lo odlulileyo ukuthi atshele abantu ukuthi lo nyaka kuzaba yindlala. Awukho umumbu oweneleyo ukuthi abantu babe lempuphu inyanga lezi ezilandelayo. Kanti-ke futhi nxa kuvele impuphu isihluphe kumanje sekuphela amabele kunje, izulu lona lingekho kusho ukuthi kusiya phambili kuzaphela abantu, kuzaba lusizo olumangalisayo.
Udubo olukhona lapha lungaba lungolokusilela kwemali njengoba sikwazi ukuthi izikhwama zikahulumende zibhobokile yini. Kumbe ikuswela lapho angathenga khona umumbu njengoba sikwazi ukuthi indlala ibhahile emazweni amaningi e-Afrika.
Akiswelakali impuphu emhlabeni wonke jikelele. Nxa ufuna amabele kawuwadingi nje kuphela kube umakhelwane, angamana kuye ngomkhumbi. Ungakhangela imkhumbi ekhona lapha emhlabeni, mkhulu okunye okumangalisayo iyabuya ithwele amabele amaningi kakhulu. uyadula ukwasusa khathana kodwa awungeke ushelwe ngabantu ukuthi wena ngilinde achipileyo ngoba phela nanku eZambia bayasho ukuthi hayi lo nyaka ngeke sizithengise ngoba lathi sikhangelele ukuthi sibe nalokho kusalayo njengoba indlala inkulu kangaka eMozambique kunjalo kwelasezansi South Africa kunjalo uzakhumbula ukuthi usizi lo lesililo kayisilo lomnyaka njona lokuphela lusizo lusuka lokhe uhulumende lo khona engene wafica kulamabele agcinwayo ama-GMP iziphala zakhona zahlala egcina amabele elinde isikhathi lapho izulu labe lingekho elinde lapho kuyabe kulendlala khona ukuthi abantu bani bayathatha amabele lana bayathengisa bafaka izimali ephoketini okuhlupha kathesi ukuthi kayikho yona imali izikhwama zibhokile njengoku sitsho yokuthi kuthengwe lawo mabele ezelizweni abantu bahle kusho khona ukuthi indlala izaba nkulu kakhulu okwedlula lokho abantu akade bekukhangelele
kuyini ongakukhuthaza uhulumende njengoba kulendlala engaka
uhulumende kumele aphungule izindleko zakhe ezintweni ezingalethi ukudla ebantwini imali ikhona elizweni kodwa isetshenziswa ezintweni ezingalethi inguquko ezingahambisa abantwana esikolo ezingathengi impuphu ezingathengi ukudla kumele aphungule ke lezo ndleko akwazi ukuthi ngaleyo mali azabe seyizuzile kunye le mali azayonga nxa ngabe ngalwa lobugebengu i-corruption igcineke imali akwazi ukuyathenga amabele ngokuba njengoba nje kungu-January kunje izulu lingekho ukukhumbula ukuthi isivuno esizaba khona siyaba kumnyakozayo sekudlula uJanuary sokufika April labo May kusho khona ukuthi silenyanga ezingu-15 kumbe 16 lapho khona siyabe singela kudla nxa engazange wonga imali wathenga ukudla kusho ukuthi abantu bazabulawa indlala okwesibili kumele akhulume iqiniso kulaba acela kibo ukuze balethe lokho kudla okwenelele ngoba izikhathi eziningi batshela abantu bangaphandle ukuthi hayi abantu abalambile i-3 million kuphela laba abanye abangu-12 million bayasutha kababeke kucace ukuthi edolobheni lasemakhaya lo nyaka kula kudla komdala lomncane ukudla kuyadingeka kuye wonke umuntu
lo ke ngumnumzana efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi National Consumer Rights Association ubexoxa icingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba kodwa umphathi ntambo kahulumende obona ngezamafekitali unkosikazi Sekayizenza utshele iphephandaba leHerald ukuthi umumo uza kuba ngcono ngoba uhulumende usethethe amanyathelo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leChronicle lithi uxolo iphephandaba leChronicle lithi sokusilela imbida yechomolia lerep edolobheni lakobulawayo ngenxa yokusilela kwamanzi lokhu sokubangele ukuthi intengo yekhabiji iqonge eyodwa isiqala ku-$25 iphephandaba lobulembu elezimlife.com lithi umongameli Emerson Mnangagwa ukhanya esesaba ukuthathelwa isikhundla sakhe yikho esechiye ikhefu waya emsebenzini selokhu wazisa ukuthi ikhefu usethethe ikhefu uMnangagwa usebonakele kathathu emphakathini esebenza okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumilayezelo elisithumele yona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela abalaleli lithumele imilayezelo emfitshane 2 minutes kumbe less ngoba ingaba mide kakhulu siyehluleka ukuthi sidlale yonke njalo lingathuki siyacela balalele siyabonga
ninjani ba studio basabazi ba studio 7 hayi thina siyaphila noba sibulawa indlala mina ngeke ngizisho igama ngawo kodwa sikhuluma ngilapha eSouth Africa nami bakele indlala kwelakithi khona mina into engimangazayo ngelizwe lakithi into eyodwa mangaliswayo ukuthi labo nkomo laba be-ZANU PF babhizi basekhendane ZANU-PF bekwazi ukuthi ZANU-PF since 1980 iyadivusa. Ayikho into eyayilungisa ngaphandle kokubulala ilizwe from 30 something years ilekho iliqeda. Kodwa namhlanje leke kuthiwa ilizwe lifuna ukulungiswa eZANU-PF, ilizwe lifuna ukulungiswa eZANU-PF. Izalilungisa nini leli lizwe ngoba ayikazi yabusa ngentando yabantu ZANU-PF, izibusa ngokuzifaka. That's why mna ngakwesithi yena 2030 uzabe khona ngoba yabokathi uzabe zifakile nakafakwa vele. Abafakwe bazaniphefu ngabantu abavotayo bazifaka ukuvota nje kuphoko kwezizaba nje ukudlulisa kodwa vayevale basebezifakile kudala njalo lokho ukuthi yena ethi yena yawina kiye izaniphefu ngoba iMTC yazama ukuhamba ecourt efika ecourt ngale yaphuma kiye akulazo ukiye la vele icourt yabikhona vele yezaniphefu yonke into izaniphefu ngoba vele ibadlela ubusayo baphanana izimali bayakhulumisana ngavele enze lokho kuyaba kuphi so ufanele uhambe so batshelana into abafuna yes so kuyini ongenzeka akula ongenzeka mnakakho akazange athathe umbuso kumgaba ukuthi ufuna ukuzolungisilizwa wathatha umbuso ukuthi ufuna ukuzocatshela amacala akhe akulalizwa zalungiswa ngoba iZANU-PF yalo mkhuhlane omubi uyazijeka itona idla ebantwini mina sazi igovernment kuyiyeni kabantu ukudla kodwa yena idla ebantwini iyadinga indlela zokuthi abantu ingabathathela njani imali yamanye amazwe ukuze baphile kade sibakhuphula amapassport besenze ukuthi bathola imali yamanye amazwe abantu abasebenza ngaphandle basitshela ukuthi $318 abanganayo labo leyo mali thina sisebenzisa amabhondi eZimbabwe angathi lelo dola lakhona bafuna lilande ngubani e-America yona igovernment isehluleka ukuyalithatha angathi funa ndobani ukungasebenzisa ingqondo bangimangalisa laba bantu beZANU-PF vele balanda ukuzozidlela nje kuphela bahlale balungisela abantu abakwimpilo baze bafele khona babesebephuma lokho tshona betshela amanga betshela abantu amanga abantu beZANU-PF betshela abantu amanga befevana ngento engekho bebadla sihlahla abantu sonke esifanayo kusokuthi bayisekhendi ZANU-PF bebontilanga amanga uNkulunkulu uzabatshaya ngolunye uswazi kwelilanga ebunzima kabi nxa bengakwazi kwakunanzele into yakho ukuthi umuntu kaphile ukuze bona phakade nje alanga lokufa lwaziwe uzalokhu sifu semangeni asathi uzafika uzaphenda ukuthini asathi uzaphenda ukuthini enkosini ma usufele emandeni okubhiza ukukhuluma amanga okuphela siyabonga.
Ninjani msakazi wami omhle? Mina ibizo lami uNdodana Ndlovu, ngokuzalwa ngizalwa eNkayi esigabeni esithiwa iGoli. Msakazi wami, mina ngilapha eGoli. Into esilungisisa ubuhlungu ukuthi imfanelo zabantwana esikolweni umbekathi ezingathi umntwana esikolo ngizithumelile ngayenza yonke into kodwa sokubuhlungu kimi ukuthi ngiyenzele ngoba umntwana kuthiwa kafundi uyahamba esikolweni ufike ehlala ibe sengizibuza ukuthi yini ezayenzakala ngekusasa lakhe ma ehleli ekhaya engafundi ukuze ufise ukuthi ngabe kuthiwa uyabuya lapha eGoli-ke ezofunda-ke kodwa kusokuhlupha ukuthi amaphepha asinawo njalo ngazofisa ukuthi uyamlungisela ipasipoti yakhona isidula sokumele ukuthatha isikhathi kuthiwa foreign what efunakalayo sokufunakala ama-USA ma ungaphandle kudingakala into eziningi ongeke uziqondisise ukuthi kathi manje uzoyenza kanjani ukuthi uzothathisa umntwana laye kwanisa ukuthi azofuna ngoba iZimbabwe sasuswa imisebenzi ingasekho nabantu abe sekumele belandele sokulandela izikolo-ke manje sokuphela kwasani okutshengisa ukuthi akusinto kodwa uhulumende wakhona ukuthi sibuye ekhaya sizolungisa ulilungisa njani ilizwe ungafika uhlale phansi ukukhuluma ngomlomo engakulaleli ukuthi ulungise ilizwe esehluleka khona ukulayelela abakhona pho thina esingaphambi ma singabuya anti kuyathiwa singamahlongandlebe sicine sitshaya sibuyela futhi lapho esibuye evela khona.
Salibonani bantu beStudio 7, siyathaba ngokusakaza kwenu okwenza sazi izinto zonke ezenzakalayo emhlabeni. Bakithi sesikhathele, sesizwile ngohulumende lwesilayo kaMnangagwa, uhulumende oloncindezelo kangaka, uhulumende ongafuni intuthuko elizweni, oncindezela abantu ngokufuna ukuthi asuthe yena lemuli yakhe labanye bakhe abusa labo. Kathe sisiyabona besalela iMDC ukuthi yenze umhlangano, bayakwazi ukuthi uChamisa uzatshela abantu iqiniso ngoba behlezi bekhuluma amanga insuku zonke kutshelwa abantu amanga into engekho into esegcekeni ukuthi bakhuluma amanga kulogawula wabo lo ohlezi ekhuluma amanga insuku zonke ekhuluma izinto ezixunula abantu amalanga wonke ngoba yena uyasutha ufica ukuthi thina siyakholisa nxa sibukela yena ehlezi kuhle esutha le muli yakhe thina le muli zethu sihlupheka kangaka siyadubeka kuleli lizwe siyadubeka sibili sakwazi ukuthi senzeni sesisithi inkosi bantu ngaye yasizwela ngoba unkulunkulu yena kehlulwa lutho siyakunikela konke kuye bakithi hhayi sesikhathele ngomnanga kwa le thimu yakhe asebenza la eyabancindezeli sesidubekile sisakwalokuthi senze njani
le vuka njani msakazi omuhle kanye labalaleli bestudio 7 okhulumayo ngufakankomo elubhane lapha mina bengilesicelo lapha sokuthi kanti kunganjani ukuthi ustudio 7 akasidingele inamba zakhe umnango wakhe uqobo akhulume kwezinye zenhlelo zestudio 7 mhlawumbe akaphendule eminye imibuzo emlutshwana mayelana lokuphatheka kweZimbabwe obuya ngoba useZimbabwe atsho yena ukuthi kanti yini emehlulayo kahle kahle njengomongameli kumbe mhlawumbe lezinye izizathu angazifaka mhlawumbe sizwe ngayo uqobo lwakhe ayobona sibe sisizwa ngabogawula ukuthi umnankagwakunje sifuna ukuzwa ngayo uqobo nxa kungaba le ndlela ukubana akhulumisane lozulu mathupha mhlawumbe kungabe ngcono ngoba kwesinye isikhathi selonke sicabangele ezinye izinto sisizwa elikabathi kanti mhlawumbe iqiniso ulalo umnankagwa sicela ukubana sithole ukubana iinumber zakhe sikhulumisane layo emathupha nxa kungabe kusenzeka ngiyabonga
ye lawo ke yiwo amazwi abalaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp siyabonga akhe sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ele Greece lithi lizavimba isivumelwano esingenziwa phakathi kwele Libya lomanyano we-European Union nxa kungakhulunywanga ngodaba lolwandle olusetshenziswa ngabafuna ukuya emazweni awe-Europe okungekho emthethweni. Ucwaningo olwenziwe yi-Commission ye-United Nations Commission of Inquiry on Syria luveze ucuku olwenziwa ebantwaneni beSyria nguhulumende wele-Syria. Idale le-Senate liyemelika liqale ukuthonisa umongameli Donald Trump izolo ngokusungula imicimbi egoqela ukufungiswa kukamahloli uChief Justice John Roberts lamalunga edale le-Senate. Lokhu ngokwesithathu kumbali yelizwe lemelika ukuthi idale le-Senate lihlale phansi lithonise umongameli ngenhloso yokumsusa esihlalweni. Lokhu kwenzakala ukhetho lwebandla lama-Democrats lokukhetha ozamela leli bandla kukhetho lokudinga umongameli welizwe ekupheleni komnyaka onalo soluseduzane. Ukuhlaziya udaba lomjaho wama-Democrats sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Umjaho lo osuse usuphambili sibili kakhulu sakukhanya ukuthi lapha ngobana sebe ngoba ikhona futhi umamalwana la izolo uphumile kuleli hlandla ya umamalwana ngiyalibala igama lakhe anti bebebabili omama sebebabili omama ngathi besebebathathu ukuthi omunye wabo uphumile ya so kukhanya sakuwelinye ibanga la okukhanya ukuthi ezigijima phambili yiziphi
okokuthi ubona njani amathuba kaBiden nxa sikhangela ukubana uSanders laye bathi ungani uyasondela
ya sizabona khonapho uBiden ukuthi hhayi hle wavele waqolosha kusesele kumbe ukuthi wayevele njengoba umongameli kaObama umvice president kaObama so engathi sinesikhiwo le-advantage but asazi ke futhi ngo Ben Sanders ngoba ukuthi angaphinda azame ukuthi amnyathele esithendeni asazi kodwa kuBiden hayi khanya nguyo osaqhamile
labo ke abalemali eningi abuthiwa ngamabhiliyoneya ngesilungu ubona belamathuba na njengoba sisizwa ukuthiwa yibo abasebenzise imali eningi kakhulu yokukhankasa ngama-adverts
sengingawona ekasteya lostea ya angingawona amanye ablomberg so angiphindanga ngazwa ngaye ukuthi umkhankaso wakhe omenjani kodwa asazi ukuthi engxenye abantu futhi laba kabakabi bebengakabi bengangeni kakhulu ukuthi bazinikele ukuthi bacabangise ngokhetho kodwa-ke ngiyabona sokusiya liningi la iningi lethu lathi siyaqalisa ukuthi sizindle ngokuthi kade ozamela ilizwe ngubani.
Lo-ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ebesixoxa laye ecingweni ekhona pha edolobheni le-Ohio eMelika. La ikhis ingoma kaBerita esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ye lingakhohlwa ukubana silalo olunye njalo uhlelo ntambama ngo 7:30 lingasithinta njalo ekuseni ngomvulo ye ngomgqibelo langesonto hayi ekuseni asikho sikhona ntambama ngo 7:30 olifisela impela viki enhle elethukela igama nguChris Gande.